into zendaba yoku esithi ama drugs le alcohol abuse kuyaluqasa kuyinto encane ukuthi umuntu gasa esakwenzisela abangani ekithi hayi nqe njengoba mbona uzibane senza so inqe lami zakhanya ngikhulu nginganathandijani ukuthi ngichaze abangani bami la esithi ngesithiwa i-peer pressure but uhlupho oluba khona ukuthi umuntu engavele kuqalisa okunye kwangikhona kusuke ukukhontrola umuntu uthi nxa engasakutholanga sekubona ngani hhayi ingqondo yombi impilo yakhe ayihambi kuhle sekuselokhu esithi ngesithiwa i-addiction kumbe i-dependence andikho lapho oqasa khona i-problem ngoba umzimba wakho ungaba dependent entweni into lena yiyesi ukukhontrola umzimba wakho sometimes izikhontrolele engqondo ithole umuntu engasakukwazi ukurizina ngoba ngakatholi into zakhe afuna ukuzithola
ye selikhulume kakhulu ngakho Dr. Masiku ukuthi abantu bakuyekele konke lokhu kuthi ukhanya kuyamemedeka ezimbabwe kwenziwa kwini
na uhlupho esikhathini eziningi umemetheka especially ezimbabwe sakhanti isimo esilaso we cannot take away lokhu esithi ngesithiwa i-social economic conditions kumbe ukuphila kwabantu sakhanya abafana abaningi abancane manje abalamsebenzi bajoyina ilanga lonke behlezi emakoneni behlezi emabrijini beyengana njengabangani and kwezinyeisikhathi besicela wenza into ezingasizo ezingekho emthethweni so kuyenzeka into ezinjalo babe be-encouragana sithi hambe bhekawathi into ziwomile kodwa lokhu kuyidola lokhu kuyi-50 cents singaze sikhangele phandle lapha okugcwele khona lapha okuthengiswa khona ukuchiphila kuduri ngawunye khona ngama-dollar for two yet utshwala buproperproper babe bucosta mbobo-$30 mbobo-$40 and ukukhane njalo futhi kuyi-dollar for two lapho kuyenzwe khona akulamthetho akulacontrol so isikhathi siyakathi utshwala wonke okuthengiswa phandle kule control ukuthi kuze kube yi-43% nakuyihoti kumbe kulokho kuthiwa ngama-whisky kumbe ovota nakuyibhiya futhi kuye 4-5% but lokhana okuningi okuthengiswa emgwaqweni sometimes siyazisuspect ukuthi ngayo kunye ngama-80% emthethweni uzathi ukuthi utshwala wonke buyahlolwa ukuthi khona bungakanani i-percentage budawa kungakanani njalo futhi ku-accepted kumbe nahhayi but sakhala lokhu okugcwele emgwaqweni okuningi wakhona even ngendlela okudala ngawo abantu usala uzibuza ukuthi lokhu kusayi 5% loko kusayi 40% esiyaziyo ngoba kula muntu okuregulatayo
singathi khonokhu-ke abakuthatha kuthiwa kuyini okuningi wakhona
kuba ngamabizo amaningi and kulezi nsuku bayatshintshatshintsha ngoba babe behlakaniphele khonokho ukuthi ibizo lingatrend kuba lula ukutresa ukuthi kuvela kuba kubobani but kulamabizo amaningi kodwa abaningi bajwa kuwonto ngama-dollar for two dollar for two kulakonje kulalokhu ongama-cough mixture especially lokhu okuhhayi kulokhu okuthiwa yikhafe umuntu okuthiwa yi-codeine phosphate now lokhuyana kuyabe kungama-cough mixture uhlupho lusuke lube khona lokuthi abantu basuke beku-abuse begcina umuntu enathi isigubhu sonke yethi yena nxa kuyi-cough mixture kuyabethiwa umuntu banathi i-teaspoon manje nxa suyanathi isigubhu sonke kona kuthiwa enathi i-teaspoon for isikhwehlela kuhle ufike emzimbeni kube le opposite effect sokudaka akusayinto enjani akusayinto elaphayo so kuhlangene abanye baya behlanganisa khona okumbe tshala bona lobo emgwaqweni babenye behlanganisa khona okho behlanganisa nama-drugs behlanganisa nabombanje behlanganisa nabo lalokhu ababekuthande especially bafani abancane kubhenywayo kubhenywa ngama-globe babe behlanganisa konke khonokho crystal meth and ithole umuntu angikhona vele lokuzigcinelwa ngasakwazi ukuzigcina esawumuntu okukhona ethona nje abathi kuthiwa ngamaphara nxa besegoli amabizo abazipha wona